endabeni ka kuzena ichipanga siyakwazi ubani indaba yakhe yabona wabhala yaya ku disciplinary committee yaya la ku political bureau angihlali khona mina angisolunga la ngikhona angeke ngabakwazi bana izathu zabo kuyini kodwa ngiyathemba bana izathu zabo zikhona and ngiyathemba ubana la uyatshelwa izathu zakhe ezenzela ukubana bebeke bemalele ukungena kodwa njengomntwana othi ufisa uba kuzaniphefu ngithemba la uzayala elokhu ezama ngamandla ke wonke ukuthi kona bazi bamamukele into kuphela engingayisola ngasola omunye umuntu ongasuka athi wona sebefuna ukumthathela iplazi lakhe lokhu kuyabe kuyinto embi kakhulu ngoba iplazi kumbe ngithi umhlaba yinto yesizwelwane sonke seZimbabwe akukhathelekile ubana uyabe kuzana u-p f kumbe ukuliphi ibandla kumbe awusowezepolitiki umhlaba lilungelo lomuntu wonke ngakho-ke I would like to encourage and abezanuphefu lingenzi njalo ubana lithathele uchipanga iplazi lakhe ngoba kakusiko khonoku ndi-discourage njalo abantu ababe befuna ukulokuza ukufaka umoya nalowana ukuthi wena akathathele iplazi lakhe it is wrong akumelanga umuntu athathele iplazi lakhe ngenxa yokuthi kasolunga lezanuphefu kumele abe kwazi ukuthi yena ngumntwana weZimbabwe ngumntwana womhlabathi angabe ephamanzele izanuphefu kodwa umhlaba lilungelo lakhe omele kuhlale elalo laye njengomuntu wonke nje oweZimbabwe so ye yeah. Ibandla lezanuphefu lilalo ilungelo lokuyala ukumreadmitter kodwa okomhlaba kumele kwazakala ubana hayi ulalo la ilungelo lobana abe nomhlaba njengesizalwane salapha kwelakithi
kuke ukuthi izisebenzi zikahulumende zingaphatheki ukukhetho lokubandla lezanu PF kuye
well umuntu wonke olelungelo lokubana abelonge to a certain party and lokho kumele kuhlale kusaziwa kodwa kukhona futhi ku-constitution unqabela izisebenzi zikahulumende ubana bephumele egcekeni ngento ezinjalo nxa kungatshintshwa ye sesingavumela ke njengalokho kwenziwa echina echina siyakwazi ubana amalunga kahulumende abasebenzela uhulumende bavele bangamalunga futhi awe-CPC i-Communist Party of China ngapha bethethe futhi izikhundla kuphathi ngapha beyathatha izikhundla kuhulumende kodwa thina ngenxa yokuthi i-constitution yethu iyakwala lokho thina singabantu abalandela i-constitution lokhu kumele umuntu ocabangayo kuhle umuntu ovulekileyo atshayele izanuphefu ihlombe ubana hayi bayalandela umthetho bayalandela i-constitution Zimbabwe
Politburo yeZANU-PF icabange ukuthi idlulisele phambili umhlangano wayo we-annual conference ngenxa ye-COVID-19
kuyatshengisela ubana ibandla elibusayo libandla elinekela ezempilo zabantu kuqala kulako konke besingathi kona njengoba yinto esibusayo asikwenzeni kuphela kodwa bese sifaka abantu engozini yokuthi kona bagcine bebanjwa into le e-COVID-19 so beze kuhle kakhulu yikho okutshengisela ukubusa okule ngqondo ukubusa ukhangelele abantu hathi ukubusa ngobudlwangudlwangu ukubusa ngokuba selfish even le igala leyenziwayo kuyinto enhle njalo bayenze kuhle ukuthi bayibise ngapha kobulawayo kutshengisela ubana into yonke ihambela ngiyenzwele eHarare njalo khona kwantu bayenze ibe yi-virtual gala kuyatshengisela khona kwana konke ukuthi hayi impilo kumele iqhubekele siya phambili kuze kutholakale indlela yokuvimbela i-COVID-19 lakho futhi izanuphefu lokhu sawucabanga khona ukuthi mhlawumbe i-conference yethu siyenze virtual ukuthi omnye lomunye yabe lapha ahlala khona khona ngale sikwenza nge-technology le enja kuyancomeka lokho